zalwa ngikholi okwesibili ama-ofisi ethu kusekhezi ngizelwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni ye sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni yikho kokatesini lapha eKenya ngibuye lapha eKenya sike sahlala eZambia sazosuka eZambia sabuye eKenya ngahlala eKenya okweminyaka ethize ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe ngisiyahamba amazwe esouth africa eBotswana eZimbabwe ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya ngilapha nje ngilencwadi zalapha konke okwamukwa khonapha abantu abamaningi bazazi khonapha sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020 sanikwa kanye siyigroupu yechurch njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli yikhona sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sipindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazala sihamba ngevangeli lika uJohane lesihamba ngalo eliyasuswa obaba emakhaya baze bazofika kuleli lizwe bahamba amazoni baze baphelela lapha lathi sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntana wami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha eKenya kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasiqoshi saye baze bagcina besinika incwadi. So siyalungiselela ukuthi yana sithwale nasinga evangeli kaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Idubo ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze ungazudubeka uthini ulale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasingeyokudla uqotshe kusaze uswele unikwe udinga mbitshani tolo vayo uthi ora ihlala lokudla sibongodlula kudla kokukorovela kwaze kwakathi esingikhuluma nje senze plot yami sengiyakhile sengihlalele eKenya sengi-free into eniyonke.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi, ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokhu wawuphila nzima baba Sipindi?
Yes, yaphila nzima kodwa-ke saqinisela njengokubana sasizele sithengiswa ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasukulule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakugadaza kakhulu.
Ye, yaphila njengeziphepheli kodwa-ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafi anjenangeke ngibotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakutshela manga uNkulunkulu wangifikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwele Kenya?
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sisela dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini ngiyayirenta ngahamba nje kwena singa oyasale ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami